Namhlanje kubulawayo ngifonele ngunkosikazi ngiseparliament, kathesi nje ngiphuma eparliament, ngase ngiphuma eparliament ngase ngireceive ifoni sithi amapholisa asefike endlini, amapholisa ayisikhombisa, 7 of them, bayethole i-warrant of search bethi badinga ama-two-way radio, ama-military radios, la ama-radio asetshenziswa ekukhulumisaneni ngamasosha kumbe ngamapholisa kumbe ngabalwayo. Bathi futhi badinga ezinye zezingwalo ezingabe zithukwa uhulumende kumbe zilokuthuka uhulumende. Bangena basetsha, basetsha engani ngothika mtanda nxa bedinga umuntu othakathayo.
Ukuyini abakutholileyo? Ubulawo yini amaradio nalawo ekade bawadinga?
Hayi, kangila baba Nkomo, kangila ngisho iradio leyo abakutshoyo angizange beke bethole lutho. Ngisho la CV senye into abangathi bona imbi abakutholileyo ukuthi abacine bekukhangela libhuku lika-former vice president ubaba uJoshua Nkomo, u-Story of My Life, yilo bafike balibamba bathi leli bhuku lalibhaniwe kuqala.
Akula lutho olunye abalutheteyo?
Akula lutho abalutheteyo, ngoba vele bekungela lutho kuko wonke kona okade bekudinga. Akula lutho abade beludinga abaluzuzileyo, kodwa bahlukuluze kakhulu imuli yami. Ngiphonge ukungihlukuluza nje njengomuntu. Bona bafuna nje ukuthi baphonge ukungisunduzela icala, banginde nje ngecala engingelalo, ngoba sokuyiwa kuma-elections. Kuzabakwazi baba Nkomo ukuthi vele bebengithwalise nzima kula macala amaningi abanginika wona, vele angazange akaphumelele le-court. Lokuphumelela lokuya e-court amanye akhona. Yikho-ke kade sokusiya kuma-elections, ngibona njengoba ngingu-secretary of province njalo ngingu-MP we-MDCT, ngibona kuyikuhlukuluza ukuthi bafuna nje ukundalela icala bebe sebenginindela icala njengomvundla owanindela umpala.